Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 kuMbimbitho 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Elemelika lethule ugwalo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe kaqhubi ukhetho olukhululekileyo njalo wephula ilungelo loluntu. Inhlanganiso
Job seeker has not been convicted of any crime is worrying. What we've seen is obviously a pattern of a clampdown, just doesn't go to opposition members. It's even within, you know, general public, and this is concerning.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International ithi ziyanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho.
We met with the UN Resident Coordinator today together with his full team, and I'm glad also to say that they appreciate the need for electoral reforms.
Omela umanyano wamazwe omhlaba o United Nations elizweni umnumzana Edward Cologne uthi uhlangane lomkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lamhla. Lapho abacubungule ukuthi kwenziwani ukuba kube lokuthula eZimbabwe. Umsekeli kaMongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris uphakathi kohambo lokwethekelela amazwe amathathu ezwekazi leAfrica okweviki eyodwa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International ithi ziyanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Lokhu kuvezwa kumbiko wale inhlanganiso owethulwe eJohannesburg izolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba ngesikhathi lenhlanganiso isethula umbiko wayo ka-2022 kusiya ku-2023, wasaphethe isikhundla somsekeli kamqondisi walenhlanganiso ezansi ezwekazi le-Afrika, unkosikazi Bongai Chikwanda, uthe kube lokuphulwa kwamalungelo oluntu kakhulu eZimbabwe. Lokhu kugoqela kubotshwa kwenkokheli zamabandla aphikisayo, okubalisa nomnumzana Job Sikhala oyibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, osekusiyaphela umnyaka evalelwe kodwa kungelacala asetholakale elalo.
The fact that Job Sikhala has not been convicted of any crime is worrying. What we've seen is obviously a pattern of a clampdown.
Ukuboshwa mahlayana nokuhlukunyezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo intathela izindaba labalwela amalungelo oluntu ngezinye zezinto esikhathazeke ngazo eZimbabwe.
Just doesn't go to opposition members. It's even within, you know, general public, and this is concerning.
Lumbiko veza njalo ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenzisa umthetho wezebulenjini be-internet, i-Cyber and Data Protection Act, ukubopha intatha ezindaba mahlayana. Ubika njalo ukuthi kule mbuthano ebandla le-CCC echithwe ngodlakela olukhulu ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla elibusayo leZANU-PF. Ukubotshwa kwabafundi abebekhankasela ukwehliswa kwemali abahlawulayo ema-university ngompandula nyakenye ngokunye kwezinto ezisolwa yilo mbiko. Isenzo samapholisa sokubopha amalunga enhlanganiso equgquzela ukuvota eZimbabwe Election Support Network ngoNhlangula lakho kuqukethwe yilo mbiko. Kusolwa njalo kubulawa kukamnumzana Thawanda Zwinowanda owafela ezandleni zamapholisa uNcwabakazi ngemva kokubotshwa eziphilele emzini wakhe eChitungwiza. Usaphethe isikhundla somqondisi we-Amnesty International e-Southern and East Africa umnumzana Tigere Chakuta uthi bagqugquzela uhulumende ukuthi baqakathekise kulondoloza amalungelo oluntu.
Is that we are calling really for the international community to reinvigorate
uhulumende bonke balomlando wokuvikela lokulondoloza impilo lamalungelo oluntu ezizalwane zabo.
countries cannot continue to pick and choose issues that they want to work on.
Usenjalo imizamo ukuthola ukuphawula kwahulumende weZimbabwe ngalombiko ibingakaphumeleli. Kodwa kumongameli Emmerson Mnangagwa useke wakubeka wacaca ukuthi imbiko yokuthi uhulumende wakhe uphula amalungelo lontu ngamangaluhlaza ayimizamo yokuzama ukufaka ubutha phakathi kwezalwane zeZimbabwe. Umkhokeli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Jamisa usewavezela bezindaba ukuthi usebhalele umongameli ukuthi angenele edabeni lokubothwa komsekeli kamgcini sihlalwa lelibandla uMnumzana Job Sikhala, kodwa kayikwempendulo asethe wayithola ngalesi sicelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Omela umanyano wamazwe omhlaba owe United Nations elizweni uMnumzana Edward Kalon uthi uhlangane lomkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa namhla lapho abacubungule ukuthi kungenziwani ukuba kube lokuthula eZimbabwe phambilini kokhetho sokuvotwa lanxa sokuvotiwe. UMnumzana Kalon uveze lokhu kunkundla yakhe yeTwitter. Njalo lo mnumzana Chamisa uchasisa okwenzakale kulumhlangano kumazwi awathumele iStudio 7.
We met with the UN Resident Coordinator today together with his full team and I'm glad to say that there is a full understanding and appreciation of our circumstances and their desire is the desire of all Zimbabweans to have a credible, free and fair election.
Sihlangane lequla le-United Nations njalo ngiyathokoza ukuthi siyezwana ngokuthi isimo esikhona kufanele siguquke. Njengezizalwane zeZimbabwe labo bayafisa ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kuqakathekiswe amalungelo oluntu. Bayafuna kuguqulwe imithetho yokhetho njalo kuvunyelwane phakathi kwamabandla ezombusazwe nezizalwane zeZimbabwe ukuthi kuqhutshwe njani lokho. Kufanele kuhlonitshwe imizamo yomanyano we-United Nations yokuthi kube lokuthula elizweni. Sifisa ukuthi ukhetho luhlolwe zinhlanganiso ezifana nomanyano we-United Nations. Njalo umhlangano lo ubuqakathekile ngoba lathi sithile ukuthi sifisa ukuthi ukhetho luqhutshwe njani lokuthi lube
ngolukhululekileyo. Principles of subsidiarity, especially in the context of SADC and the AU and other bodies that are supposed to be doing a lot of work around free and fair elections. But yes, we are pushing that so that UN...
Lo, ngumnumzana Nelson Chamisa, kumazwi awathumele iStudio 7. Umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris uphakathi kohambo lokwethekelela amazwe amathathu ezwekazi le-Afrika okweviki eyodwa. Usungule uhambo lwakhe ngokwethekelela eleGhana lapho athembise usizo lwemali efika izigidi ezilikhulu zamadola $100 million. Wamukelwe kulelo lizwe ngumongameli Nana Akufo-Addo kuthange. UHarris obephelekezelwa ngumkakhe uMnumzana Douglas Emhoff ukhangelelwe ukwethekelela eTanzania leZambia kulolu hambo. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe loMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika olandela ezombusazwe.
UVice President weAmerica uKamala Harris uzobevakatshela kwele Africa iGhana, iTanzania leZambia. Siyazi ukuthi ukuvakatsha kukaKamala Harris kuza emva kokuvakatsha kukaJill Biden lapho esibona khona ukuthi lakho futhi kulandela imeeting eyama-African heads eyenziwa nguBiden towards ukuphela komnyaka odludlileyo. Sibona ukubana i-America izimisele ukuqinisa ubudlelwana namazwe ase-Africa. Sibona thina China kuyinto ebalulekileyo ubona ukuthi ba challenge iChina lamazwe afana lako Russia ukuthi bangabi le influence enkulu eAfrica ukwenzela ukuthi balance ama interests awe America.
Kuyini kanti vele abakufunayo wonke ona la amazwe nxa sikhangela empumalanga kumba entshonalanga?
iAfrica ilama resources amaningi adingakalayo emazweni la. iAfrica ilama minerals amaningi. Kodwa manje siyazi ukubana iplutonium kona imineral serious edingakalayo ekwenzeni ama battery and itholakala imineral yonale itholakala kakhulu emazweni eAfrica. Ama battery siyazi ukuthi aqakathekile njengoba umhlaba wonke jikelele ushifta ukuthi uqale ukusebenzisa i-electric energy ukudlula i-energy etholakala emalahleni lakuma oil ngoba yona edamaja umkhathi. So there is a scramble for ama renewable energies and iAfrica ilama resources akhona amaningi lapho. Njalo futhi politically kuyacaca ukuthi iAfrica le population eningi, njalo i-trade le economic development engenzeka lapho inkulu kakhulu ukuthi ubudlelwano lobu buqakathekile. And therefore izwe le-America libona ukuthi lisalela emuva emazweni afana le-China le-Russia asebe establishe ama-relationships amaningi lamazwe e-Africa. So labo bafuna ukuthi babe khona lapho kule competition amazwe e-Africa athuthukise ubudlelwano le-United States.
Kungaba yiso na isizathu sokubana bonke bona abathekelela izwekazi le-Africa bayakhekheleza abafiki eZimbabwe. Kungaba yikuthi iZimbabwe ilobudlelwano bo-China labo-Russia na?
IZimbabwe ngathi mina ubudlelwano bayo le-America complicated ngoba iZimbabwe siyazi even up to now ukuthi kulama-targeted sanctions kuma-company athize labuma-government officials like uMnangagwa le-family yakhe ba-under ama-sanctions. So without ama-sanctions la afana la ama-targeted sanctions la without them being lifted I think mayingazanga khitshwe I think kuba nzima for i-US ukuthi ibonakale isiba seduze leZimbabwe ngoba iZimbabwe ukuthi ama-sanctions lawa azafakwe yizo indaba zombusazwe lama-human rights violations amazwe afana labo-America, Britain, Canada athi iZimbabwe kumele kulungise lokho. So until first time that iZimbabwe ilungise izinto lezo abakhuluma ngazo ubudlelwano bakhona angiboni ukuthi bungaba lula lokhuya ukuthi bangavakatshelana nguye sibona ama-dignitaries la vele e-America evakatshela amanye amazwe e-Africa.
Kubikwa uKamala Harris wake wahlala eZambia, ungasitshela ngokuhlala kwakhe khonale eZambia?
Yes, kuthiwa esasemncane uKamala Harris I think kunywa ngeminyaka between abo-1965-69 uke wahlala eZambia esasemncane I think kuboma 5 years old ngobana ukhulu wakhe uGopalani wayesisebenzi sehulumende ye-India wayedeployiwe ukuthi ayesebenza eZambia ancedise obo-Kenneth Kaunda ngaleso sikhathi besanda kuthola i-independence. So uKamala uke waya lapho wayahlala labo isikhathi esize.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika. Abantu bebefaka amaluba njalo besipha imkhuleko izolo ntambama ngaphandle kwesikolo samaKristu esizimeleyo edolobheni leNashville esabelweni seTennessee kwele Melika lapho kudutshulwe kwabulawa abantwana abathathu abeleminyaka eyisishiyangalonye lababalisi abathathu. Kubikwa uMadubula uAudrey Hale wayefunde kuleso sikolo esasemncane. UHale udutshulwe ngamapholisa laye wafa. Ekhuluma ngemva kwesehlakalo lesi uMongameli Joseph Biden uthe lokhu kudutshulwa kwabantwana ezikolo osokubhahile kwele Melika kuyagulisa njalo sokudabule ilizwe phakathi. UBiden ubuye wacela njalo idale le-Congress ukuba lifake umthetho okuvimba izibhamu ze-semi-automatic. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo Umnotho weZimbabwe ubika uqhubeka ukugudeka ngamandla usehla ngesilinganiso esethusayo. Uhlangothi olweZimstat luveze ukuthi isilinganiso sokuwa komnotho welizwe siqonge sisiya kumachumi ayisithiyangalolunye ekhulwini 92.3%, sisuka kumachumi ayisithiyangalombili lasikhombisa ekhulwini 87.6% ngoNhlolanja. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ucwaningo olwethulwe ngabeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat luveza ukuthi umuntu oyedwa emulini ubelakho ukunakekelwa ngamadola azinkulungwane phose ezingamachumi amathathu i-$29,778.08 ngenyanga kambimbitho. Intengo yempahla ehlukeneyo ezitolo layo iya ikhuphuka ngedola leZimbabwe okungahambelani leholo likaZulu. Unkosikazi Philisiwe Mathuthu Omunye wezisebenzi zikahulumende uthi bahlangana lobunzima ngoba imali yabo ayeneli konke abakufunayo.
Imali esiyitholayo ayeneli lutho nxa sesibona kuthiwa kwehlile kuyasidanisa ngoba kithi akukho lokhu nxa sikhangele izimuli zethu. Lokuthi seneliswa ngokunganani kuyasidanisa asazi ukuthi vele siphila njani inyanga yonke. Aluba bayabhoda bakhangele andubana babhale izinto ezingayisizo ezikuground. Lama-rates akhona yiwo amanye ayenza ukuthi izinto zikhwele ngoba umuntu lomuntu ule rate yakhe esitolo sakhe.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi okubhalwe phansi akuhambisani lokubonwa ngabantu ezitolo.
Gonke lokho kukhulunywayo ukuthi intengo yezinto iyehla kubonwa yilabo ababhalayo kodwa ezakhamizini kubathengi akukho la kancane okwehlayo impilo ibanzima kakhulu suku ngosuku abasenelisa ukuthenga ukudla kubhadala izikolo fees lokwenza konke lokhyana lezo zinto ezibhalwayo kazihambisani lalokho abantu abahlangana lakho phansi kumele basebenze lokho abantu abahlangana lakho phansi kulokuthi bakhulume ngalokho okusemaphepheni nje okungafikiyo ebantwini
umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolijini le-National University of Science and Technology iNUST uthi intengo yempahla ezitolo iqhubeka isehla ngedola leMelika
inflation rate kuthiwe iyehlile lokhu kutsho ukubana isiqhubu sokukhwela kwentengo yempahla elizweni jikelele yehlile njalo sinanzelela ukubana sikhuluma ngalokho esikuthi i-blended inflation yintengo yempahla nge-US dollar la nge-Zimbabwean dollar esikunanzelela ukubana xa siqathanisa lo mnyaka ophelileyo kunanzelele ukubana isiqhubu sokukhwela kwama-prices singathi sehlile Lokhu ngabe kubangelwa kakhulu ngokwehla kwesiqubu sokukhwela kwentengo ikakhulu sikhangele ngemali yamanye amazwe nge-US dollar. Isiqubu esingabe silokhu sikhwela kakhulu isiqubu sokukhwela ngentengo yakithi.
Unkosikazi Sanele Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umumo okhona elizweni unzima akuhambelani lokukhona ezitolo.
Nxa sikhangele isimo ukuthi njani athe selizweni lokhu kuyasidanisa ngoba laniloba athe sinxabe sithi inflation iyehlile thina sikubone kunjalo ama-prices ayaqansa sikhathe sivini lama-shops ama-rate wenye ishop yathola i-$1 1.5 wenye i-1.3 akula le shop eyodwa le-rate eqondileyo so lokhu abakutshiwo thina phandle asikubona kulabo ngcono lokhu esikubonayo ngoba intengo yempahla lokhu iqansa
ugatsha lwezimstat luveze njalo ukuba ukugugudeka komnotho lokhu kwengezelelwe yokuqonga kwendleko zezikolo ezempilakahle kanye lezinye ezinjengemithelo kakhansili lezokuhambisa. Umqondisi weZimstat umnumzana Thaguma Mahonde wazise njalo ukuthi eZimbabwe selibala ukuwa kwesisindo somnotho wakuleli besebenzisa idola leZimbabwe kanye lelemelika. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi ukhetho lwalonyaka solusondela, abafuna ukuncintisa kilo sebedinga usekelo lokuba ngamakhansila, amalunga edale lephalamende, lokuba ngumongameli. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe lithi lifuna inkokheli ezalungisisa inhlupho ezibhekane lelizwe, hathi ukuzinothisa bona bodwa uZulu ehawula. Kubika uTobias Mdzingwa eseHarare.
Abasakhulayo bathi bazaphuma ngobuningi besiyavotela labo abababona bezathuthukisa impilo zabo lokubakhipha ebuyangeni abakibo okwamanje. Omunye osakhulayo waseJambesi eVictoria Falls, unkosikazi Thubelihle Ndlovu, uthi abatsha kumele bakhethe abantu abazamela izifiso zabo kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe.
We need to look at what the person has to offer. Umuntu uthi engangena uzabayenzelani. Ungavoti ukhangela ukuthi iparty leyi yenza ukuthi iparty leyi inje, but khangela umuntu.
Omunye njalo osakhulayo waseZimbabwe kodwa ohlala kwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi ontanga kumelanga behlutshwe ngabantu bokuvotela ngoba basegcekeni njengamadolo embuzi.
Okumele kukhangelwe ngontanga kulula kakhulu ngoba sibona ukuthi izolo sithenjiswe into eziningi ngabaphetheyo ngesikhathi bekhankasa, kodwa abathe sebengenile abasazange basinika lolo jintsho kade silidinga. Ontanga kathesi kumele baqonqoselwe ukuthi kumele kube lo jintsho. Lolo jintsho selungaba khona kuphela nxa singazama ukunika ithuba laba abatsha ukuthi mhlawumbe bona sebengasethulela lolo jintsho kade silidinga ngoba laba sebedlu.
Unkosikazi Sithe Dube, umama osakhulayo waseHarare, laye uthi usukisela kumongameli kusiya kukhansela, kulomsebenzi omkhulu ofuna ukwenziwa ukuze impilo zabantu zibe ngcono.
Thina sikhangele ukuthi sesilungisele izinto ezinjengokukholektha izibi. IHarare siphonguba yidoti yodwa yodwa. Then employment civil, ukuthi sithole lathi imisebenzi, sikwanise ukudla, sikwanise ukuthola lapho okuhlala khona, lathi simprove impilo zethu. Not ukuthi sibe silokhu sistruggla njengalokhu esikwenzayo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Elton Ziki, uthi okumqotho okufanele kukhangelwe ngabasakhulayo nxa sebekhethe inkokheli zabo yikuba ziyathanda ilizwe lazo na kumbe ziyaxega lapho.
Izinto ezintathu lezo zifonti abantu abasakhulayo bebona ukuthi bakhetha njani, bakhetha umuntu othandilizwe, bakhetha umuntu okwazi ukwenzayo, bakhetha umuntu okuthi nxa kungaba nodubo kumbeni lento efunti bayikhangele umuntu lo bayenelise ukufika kuye bengela ukuhlupheka ukuthi bengamthola ngapi.
Umnumzana Methuseli Moyo ofundisa ecollision leNational University of Science Education NUST uthi abatsha kumele bakhethe abantu abathembekileyo, hathi ababathengela utshwala lezidakamizwa.
Abatsha yibo abalekusasa esesekhona, yikho ke nxa bekhetha kumele bekhangele umuntu ukuthi ulobuqotho yini, ngumuntu othembakalayo, ngumuntu olobukhokheli ongamanyanisa athuthukise indawo. Bakhangele futhi ukuthi uziphatha njani ubuntu bakhe, bengagijimela ukukhetha laba ababathengela utshwala, bebathengela okudakayo, bebathengela ukudla, ngoba lokho kuyaphela ngale kululanga.
Omunye osakhulayo owake wamela iZimbabwe enhlanganisweni yeWorld Federation of United Nations Association, umnumzana Macleo Mapfumo, uthi abanye bakhe abasakhulayo bengakhethi inkokheli bekhangela ukuthi bavela kubandla liphi lezombusazwe.
Indaba yilale development ukuthi umuntu uyayizwisisa njani i-community yakhe, uhlala ngapho, uvela ngapho, even xa ngowe-CCC kumbe MDC kumbe ZANU-PF, nxa ekhulume into ezokuthi siyazizwisisa thina abantu and siyamazi ukuthi umuntu lo uyasebenza, hayi lokho kwamaphathi mina ngibone kule ndawo.
Imizamo yokuthola inani labatsha asebebhalisile ukuvota lonyaka ibe liphutha ngoba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ingazange iphendule isicelo seStudio 7. Abanye abamele amalungelo abatsha bathi abasakhulayo kumele baphume ngobuningi ukuyavota, hatshi ukukhala ezimathonsi kusasa sebesizwe impumela akade bengayifuni. Abanye njalo bathi akumele abasakhulayo bathiwe njengamagundwane ngoba imilomo yalabo abafuna ukuvotelwa ingagcwalelwa mfula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Ingcwethi ezithi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqonga kwele Botswana kuluhlu lwamazwe alezizalwane ezithumela imali eningi kwele Zimbabwe kuyisibonelo sokuthi kule mali eningi engena ngendlela zokuthumela ezisemthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo lwe Monetary Policy Statement olusanda kwethulwa ngusuba lukhulu webhanga leZimbabwe umnumzana John Mangunja lukhomba ukuthi le Botswana seligqonge lahlala ngemva kwele South Africa kuzalwane ezingaphandle kwelizwe esithumela imali ekhaya. Ele South Africa yilo elizalwane ezinenge zeZimbabwe, njalo lokhu kuyabonakala kuluhlu lwangaphandle kwelizwe abathumela imali eningi ekhaya. AbeZimbabwe abahlala eSouth Africa bathumela imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlanu i-500 million. IBotswana izithola ilandela eSouth Africa. Izalwane zeZimbabwe ezikuleli lizwe zathumela imali efika phose izigidi ezingamathuma amane i-40 million ngomnyaka ka-2022. Abacubungula ngezomnotho abafana lomnumzana Lawrence Dumisani Nyathi bathi ukuqonga kwenani leli kungabe kutshengisa ukuthi iningi selithumela ngendlela ezisemthethweni.
Okokuqala okufuqa abantu ukuthi bephendukise bethumele imali, sikhumbule ukuthi ngabantu abasekelayo abazali nabantwana abalemiza abayijiya ngapha ekhaya besiyasebenza. Yikho kunye khonoko sokusenza ukuthi abantu bethumele ngoba babekwazi ukuthi umnotho waseZimbabwe unzima.
Unyathi uncoma imithetho efakwa nguhulumende esithi yiyo ekhanga abangaphandle kwelizwe ukuthi bathumele imali kuze ihlobo labangani kungela migoqo. Uthi abanye bayathumela ngoba bengahlalisekanga emazweni abakiwo, ngakho bakubona kungcono ukuthi bathumele imali ekhaya.
Okunye njalo kungabangela ukuthi ama-remittances la engathi ayangezeleleka. Kuhle ukuthi sincome ukukhulumende kwama-policy direction la ewathatha kwalezinsuku. Ngananzelela i-government yethu esilayo ihamba ngesihloko sokuthi Zimbabwe is open for business.
Kodwa unyathi uthi ukuthunyelwa kwemali ngendlela esemthethweni akutsho ukuthi indlela ezifana labo malayitha kumbe ukufaka emabhasini akusekho.
Lekhwana ukuthumela imali ngabo malayitha ukuphathisa phakathi kwempahla sokwavaleka, hayi kusesekhona, kusesekhona bakithi. Kodwa impela ngokuthi simele sivume ukuthi ukuthumela ingcenye zokuthi indawo izinto zonke zokuthumela imali konke okokuthumela imali sokukuningi.
Kukanti umnumzana Nqabutho Mabhena weZimbabwe Community kwele South Africa uthi ukuthumela imali izalwane eseSouth Africa eBotswana kanye lamanye amazwe kutsho ukuthi kumele ngabe baphathwa ngendlela engcono.
Esikukhalelayo ukuthi uhulumeni waseZimbabwe avumele ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezihlala emazweni zibe lalo ilungelo lokuthi zikhethe ukuthi ngubani okumele abe ngumongameli eZimbabwe, ngoba lo okhetha ukuthi abe ngumongameli nguye obumba uhulumende. Yikho esikufisa ukuthi kwenzakale, ngoba kungayisizo izalwane zaseZimbabwe esemazweni ezithumela imali, ezithumela impahla zokwakha zakhe, ngabe vele kakuselamnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe.
Kukanti isizalwane seZimbabwe esihlala eHabron umzana Dumezweni Ncube uthi kutsho ukuthi imali ethunyelwa ekhaya iningi ngoba kulenye engena ngezinye indlela okuguqela ukuphathisa.
Ungakhumbula kulabanye abasebenza lapha eBotswana bengela maphepha okutsho ukuthi abenelizwe ukuthumela imali ngendlela eziyizo ngamabhanga lawo afana labomkuru leWestern Union. Utsho ukuthi kumele bephathise. Ngakho zathola ukuthi kule mali eningi engena eZimbabwe kulalokho esikubona ubhaliwe emaphepheni.
Inombolo ezakhitshwa inhlanganiso yeZimstates nyakenye ziveza ukuthi kulabe eZimbabwe abaphuma bengena eBotswana abayinkulungwane eziphosa ezifike amachumi amahlanu i-47,000 kusekela ngomnyaka ka-2012. Kodwa abanye bathi inombolo le iphansi kakhulu kukhangelwe inani eliphuma elizweni lingena emazweni afana labo South Africa leBotswana, kukanti abanye bayaphetsheya kubomelika Australia, New Zealand, Britain, Canada kanye lamanye. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeseHabron kwele Botswana.
Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya umbiko wabehlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi Gaino Gumede Saidi. Sitha sidibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.